kambe mhlabe zulu ngubani ongaziyo ukuthi ukhetho luka 2018 kwaba lamabandla angu 24 ancintisayo abanye yibonaba oMDCT ababethungamelwa ngalesi sikhathi ngumama uDr. Makhube abazizuzela i-45,000 kuphela. Lathi abeMDC Alliance sangena uChamisa wasimela sazuza 2,2 million votes. Kambe ngubani ongaziyo ukuthi iMDCT labangani bayo ahambisa umuyi uTsvangirai ekhoti besithi waphambanisa iconstitution ngokukhetha ubaba uMdzurilo baba uChamisa ukuba ngama-vice president baze bacina kuthiwa hatshi uTsvangirai waphambanisa umthetho yikho kwaqala kwangena khona impetho. Kambe ngubani ongaziyo ukuthi ukhuphe le-MDCT benza i-Congress yabo? Kambe ngubani ongaziyo ukuthi MDC Alliance ethungamelwa ngubaba uChamisa laye yenza i-Congress ngo-2017 yagcina ikhethe ubaba uChamisa? Konke lokhu yimbali efanisiyazi. Kanti-ke namhlanje uMonzora sengu-president, nangu laye sekhethe u-president u-vice president wesibili uMdzuru. Amandla lawo wathatha ngapi? Bona bahamba bathi ubaba uTsvangirai uphambanisile. Okuqakathekileyo nanko kunye, uMonzora lo khuphe baxotshe ama-councillors ethu lama-MP amaningi besithi namhlanje aliboni ukuthi abantu laba ngamaqili sebephinda bebuya sebesithi ibizo leli ngelabo. Sikuthi yakini lokho mahlabe zulu? Kambe ngubani ongaziyo ukuthi uLucia Mathibenga waye ku-coalition yokuthiwa Rainbow Coalition eyithungamelwa ngumama uDr. Mujuru eku-Rivalry Alliance? Namhlanje sebesithi MDC Alliance eyabomonzora silo mama uLucia Mathibenga iPDP. Aliboni ukuthi bagebha amangcwaba bezama ukuthi bona babe lomkanjo? Into sokuthiwa namhlanje sokule MDC Alliance behamba begebha amangcwaba be-reconstitute iMDC Alliance isizathu yikuthi sebehugwe izimota ze-Pollard. Thina ibizo ngiyasilabizo kodwa abantu bayamazi umuntu omela abantu i-brand u-advocate Nelson Chamisa. Okobizo lokhu sizalitshela, sizabuya kini ngesikhathi esifaneleyo. Bona babona ngani ibizo lidlozi ukuthi ungasebenzisa leli bizo suzanotha? Hatshi, abantu balandela umuntu oqotho, hatshi ibizo.